kugcine nje kuqondile ukunxa sokuphelile konke lokho kube sokuhamba kuyotablwa lokuze i-report yangkhona kusadak yonke. So akusiyonto entsha emangalisayo njalo futhi sikwazi mhlophe ukuthi kona lokho okwenzakeleyo izinto ezokuthi kona kathesi sebesiyahlala phansi bethi hayi sibone lokhu lalokhu 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 okungabe kumbeyakuhambanga kuhle kumbe kuhambe kuhle okuzayenza ke ukubana kube kulapho siqalisela khona sesilungiselela u-2028 elections ezizabuya okay sesingayimprova laphana laphana saphambanisa laphana hayi lapha senza kuhle la so lapha sizayala silokhu senza so. So i-report eyenza ukuthi kona ikusasa yangikhona ibe ngcono kulalokhu okade kuyikhona namhlanje akula lutho olumangalisayo ngakho akula lutho kumbe kuthinxe ukuthi bangabuya bethi kona hhayi ama-elections kacishe ukuqhashe kutsha or anything abalayo leyo mandate. So yinto vele ekhangeleleyo njalo eyinto enhle ngoba kukhula kokuphela phela so ama-corrections avele afunakala empilweni akula ntembi kuyamukelwa lokho.
Mamlotshwa wena ubona njani ngakho lokho?
Mina ngiyaphoxeka babudube ukuthi ngizwe uRamaphosa bem-interviewer esithi yena oku-experience eZimbabwe ngama-challenges. We cannot be saying mina mbone ngani nxa i-garden tool ungayivisi nge-garden tool othi spade. Let's call a spade a spade. Iqiniso yokuthi sibone during and before the elections violence. Sabona futhi during and before ama elections i-opposition isaliswa ukuthi ingene emgwaqweni kumbe ingene kuma rallies irale. I don't call that normal. The vote was suppressed ngoba abantu bayethisa a lot of intimidation going on. Even nginje babu Gibbs ukuthi ngicelebrate ukuthi e-senate ngingenile. Angicelebrate mina ngicelebrate abantu bemathebeleni south who were resilient enough and stood up in their numbers ukudloba sebencindezele njani behambe beyevota bebona utshintsho. So iSADC nxa isiyi toothless dog ingatsho isiyinja engalumiyo ayisasisebenzeli thina because clearly Zanu PF is not following the SADC protocol and guidelines as a manager ama free, fair, credible elections. We cannot call this sham of an election free, fair, and credible. It was not. Abantu bebencindezelekile. Sibona i-voter suppression endenga kakhulu kobulawayo kuma big cities. Sibona ukuthi ngesikhathi abantu bemele bevote akula ballot. Akula ballot paper. How do we call that an election? Even for Zanu PF, this is an all-time law. Esiyichoyo babuduni.
Ye, khonapho ke igolide kukhanya ngazani yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu abaphikisayo bathi hayi vele lokhu kumanikiniki le SADC layo yakutsho ukuthi ukhetho luzange luqhutshwe ngemfanelo, i-European Union layo yatsho njalo. Singathi ke khonoko ke yikho kwenza ukuthi bahlale phansi bathi hayi asibone esingakwenza la.
Selokhu ngathethula yingwe angikaboni i-election esingayithi i-perfect emhlabeni lo wonke jikelele kugoqela even khona ngapho ku-America sibili lakubo UK lamaye amazwe asethuthukile. There can never be any perfection. Into one the perfect kuphela uNkulunkulu uJehova umdali wethu sonke nguye kuphela olelungile lokuthi amela abantu kona I am perfect. Thinabanye sonke yikuzama. So akumangalisi ukuthi ona kungabe kube lesigonqa lapha lalaphana ngoba vele kuyatholakala ukuhamba ukukhubeka ukukhubeka ukuhamba. So asiyonto emangalisayo. I-SADC yiyo umsebenzi ukuthi izo-observe ikhangele lapha siyabe sikhubeke khona isitshengise ukwenzela next time okulitshela kwana kungaphindi kusigonqe futhi. So akula nto embi kodwa mina into emangalisayo ukuthi abantu laba bethi sibabele befunda kodwa it's a sham, it's a sham. Kodwa ngaba ababhizi bayakhona ukuthi sebengenele kubo senate, sebengenele parliament, sebengenele even lapha kubo council. So are they in those seats through isem sham yini or what? You know, into le ifu zibe lula kanje. So asivume nje hayi lapha nginqobile lapha nginqotshiwe ngoba vele yimpumelelo ezimbili zona lezi ezikhona ukuthi unganqoba kumbe unqotshwe. Hathi loko umuntu kona impumelelo zibe mbili ukuthi ona mina yima ngihlala nginqobile kuphela. It was free. But ama-rally kade bawenza khona eBulawayo kabazange benze i-rally yabo enkulu lapha e-YCD ani bayenza abavalelwanga. I-problem yabo ikuthi kona lapho ababevalelwa khona babengabikanga emaphoyiseni ngesikhathi ngoba vele bale problem yale ukwenza into ngabomo ukuchopha kona 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 sizenza ngabomo ukwenza into kona singavalelwa siyalelwe then international media ebisidalilamona kati besalisa uwenza amara lawo benza ngabomu lokwana
nakho lokho ukuthi bona bezana bafuna ukuba be ngubhuto omkhulu ku election ube ngathi thina singabaceli kanti siyizalo zeZimbabwe enisilelungile lokuthi nxa election isibizwe kwathongela ngelinje kule election siyekele nini siye abantwini bethu siye campaign njengoba lawo be campaign siye khulumisana labo ungabi lapho ukuthi sesicela ipermission khangela khathesi after sesivotile ubona ukuthi ama members ethu ama members of parliament asebochiwe ngama charges ongazwisisekiyo emathouse sobabunje eminyama la ekuthi utshontshi $100 kabani bani izinto ezinjalo ziyenzeka and ziyenzeka kithi kuphela ubona ukuthi lokho ngesikhiwa yinto ukuthiwa yi-repression bazama ukusincindezela thina njengabantu be-opposition singabonakali nje sihle sithule zwi singabi khona